ezindabeni zethu namhlanje. Ilizwe leZimbabwe lamuhla linanzi iminyaka engamashumi amathathu nesikhombisa, 37, lizibusa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana leSouth Africa zithi kunzima ukuthakazela uzibuse ngoba ziyahlupheka. Sizabe sihlolisisa umnotho weZimbabwe kusukela ngomnyaka ilizwe lithole uzibuse kuze kube lamhlanje. Isizalwane seZimbabwe esingumlimi osakhulayo sikhuluma ngokulima lokuthuthukisa umnotho welizwe. Kulayitok lamuhla kuhlelo labatsha olwele Connection sixoxa ngozibuse kwele Zimbabwe. Kambe liyazibusa na eZimbabwe? Thumelani imila yezenu wenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.